Live for Studio 7 in Ndebele with Chris Gandhi. This is Gibbs Dube in Washington, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga ke Gibbs Dube, siyalamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 20 Mpandula ngo 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo omhlangano omkhulu iCongress ozakhetha inkokheli asefike kusibanga esikude. Silengxoxo lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Into angithi yabona ukuthi isikhathi sesekhona, so asingeke sathi ukuthi imali yonke isikhwanile. Njengoba la unanzelela ukuthi uzaba kungumkhosi omkhulu, imali ezafunakala ziningi.
Kambe isicoco semfundo yaphezulu esaphiwa umkamongameli uGrace Mugabe sizehlisa na isisindo semfundo yeZimbabwe? Sizezwa ingcwethi kwezemfundo. Kwezemidlalo sikhangela ingalane yemiklomelo yemidlalo yePremier Soccer League. Izayiphakamisa njalo na iDynamos linkezo?
Ya, kakhulu ngibona ngathi into ebulala amagcoma sekhala iDynamos njengoba sikhuluma ngayo. Indaba ze-sponsorship, indaba zemali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDCT lithi amalungiselelo omhlangano omkhulu weCongress lapho kuzakhethwa khona inkokheli asekusibanga esiphezulu. Leli bandla belilomhlangano wedale elimqoka leNational Council izolo lapho okuvunyelwane khona ukuba amalunga azakhethwa ngumhlangano lo hatshi umongameli webandla njengalokhu obekufunwa ngabanye. Sixoxe lomsekeli kanobhala wezokuqutshwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Joel Gabuza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into eziningi izimali, ama-logistics ukuthi kuyangenzelwa ngaphi, wonke ukhanya kuyangena emqondweni sibili ngoba amajahabhizi bayadingadinga ukuthi kungenziwa njani. So khanya amalungiselelo ngokukhuluma kwe-treasurer, ukukhuluma kwe-secretary general uyathembisa sibili ukuthi khanya into zonke zizahamba ngendlela ehleliweyo. So silethemba ukuthi kuzaphumelela.
Besike sezwa kungani kuthiwa udaba lwemali lungakhathaza, khona sokuhamba njani ezikhwameni lapho?
Into angithi yabona ukuthi isikhathi sesekhona, so asingeke sathi ukuthi imali yonke isikhwanile. Njengoba la unanzelela ukuthi uzaba kungumkhosi omkhulu, imali ezafunakala ziningi. Zoku siqhubekela phambili sidinga izimali and baningi abantu asebethembisile, ikakhulu ama-MPs abaseziphosele phakathi ukuthi no bengazama ukuncedisa lapha nalaphaya kwezokudla nokubhadalela izindawo zokulala laba ama-members abaningi sibebathembisile. Lathi sizazama ukuthi nxa imali sizayikela ukwenela, sizazama ukuthi sibone ukuthi abantu yiziphi indlela esingazisebenzisa ukuthi ungasidureli kakhulu, iy'ndleko zibe ngathi ziphansi. So ngibona ngathi hhayi kuzaphumelela, kuzaphuma njengokufisa kwethu.
Ungasitshela ukuthi umhlangano lo uzenziwa liphi ilanga njalo uzenzelwa ngaphi?
Imhlangano yeCongress iza kuba mthathu ngoba kuza kuba leCongress yabomama, kube leCongress yabontanga yama-youth, kube leCongress main Congress yabobaba. Lezi ezimbili eziyabontanga lama-youth ezabontanga labomama izo ezaziqalisa, then kuthi i-main Congress iza kuba yiye ukugcina. But sikhangelele ukuthi nxa kungahamba ke ngokuhlelwa kwakho, sizabona umkhosi lo siqalisa kulapho kubo-30 October.
Umnumzana Joel Gabuza ngumsekeli kanobhala wezokuqutshwa kwembiko kubandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukuphiwa isicoco semfundo yaphezulu iDoctorate okwenziwe umkamongameli uGrace Mugabe kumaviki amabili edluleyo sekudale imibuzo ngoba kungazakali ukuthi wathatha sikhathi bani njalo wenza nini izifundo zakhe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemfundo umnumzana Isaac Mpofu owake waba ngumsekeli kanobhala wezemfundo kugatsha lwezemfundo.
Udaba lolu baba luyathikazisa abantu abaningi. Imfundo yinto eqakathekileyo baba. Kumele izuzwe ngokuyiginqela umuntu angene kuyo yonke imicingelelo yalokhu akufundayo. Ukuzathi athi esekuzuza esengumuntu ovuthiweyo kakhulu. Wonke ama-university enje baba isithunzi sawo lokuhlonipheka kwawo kuya ngokuthi apha iziqu ezinjani.
Nxa sisikangeleke lemfundo yeZimbabwe kuyabe kusijoni khona kunqa kungenzakala.
Nxa kungenzakala baba lapha eZimbabwe kutsho ukuthi iCitini University yethu University of Zimbabwe ibiyisona siqongo sama university wonke alapha. Nxa kungaba yiyo engakwenza lokhu iyabe silulazise imfundo yeZimbabwe emhlabeni sebeza ukuthi ake linanzelele ama-degree eZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Isaac Mpofu ingcwethi kwezemfundo njale wake waba ngumsekeli kanobhala wezomfundo kugatsha lwezomfundo bekhuluma ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zedaluka elupane izolo zibe lombukiso wezilimo zengadi ezibalisa imibhida lamatamatisi. Sixoxe lesakhamuzi sedaluka umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngabalimi bakhona ngalo abangana abangu 44 babo ewadini khonapho bengincintisana bebonisa ubunhlansi babo zokulima izibhandi belima imisoxo ekuthiyeniyo ngihambala imisoxo ngabembala amagedisebhu i-OCRD khona khonapho izikhokhela nje ekuthiyeni ezilima.
Ye, ungasitshela ukuthi bakwenza njani konke lokhu thina sisizwa ukubana isigaba leso ngesihlala singelamanzi?
Ye, akunamanzi sifikile impela kodwa bona banye ngikhona kunyane embeda abamithwana ngikhona abanye babe 20 kusehla kusiya kusisi kodwa begeda nabe bezama ukuthi ngalolo hlobo kungalamanzi kungalani kodwa bazama nje ukuthazi yena lona kaJunior kaMthela Sibisi ngalethi ngeOgust uyenze into efana nayo kodwa hayi bona ba-recovery ngoba nanku bayenze umbuthano omuhle kakhulu obukuliwe ngabantu abaningi abangakabili kodwa bona kabili
bebenxusile na iziphathamandla zikahulumende.
Hayi basafikelela ngeke abaningi kodwa ngokuya khona impilo yakhona kade ifanele bebe khona babanje ngokuningi kodwa hayi bona izakhamuzi umakhelwane babo ogokhela engathi abaphathi besigaba bebekhona sibebona ukuthi abantu babo bayenze njani bencintisana ngalolo hlobo kwenza ukuthi begqugquzele sekuthi into le iyokuqala kwenziwa yitheo regarding abantu bajwayele ukuthi kwenziwa ama-freeday emafilini kodwa lokhu kwezivande into yokuqala ngqo ukuthi kuyenzakali ngoba babe lamandla ukuthi bona njengekhomithi ile khomithi ekhona abalayo yenza babe sikhwama abalazo bathenga ama-prize abo imivuzo phela bafike nisa nje amadomeni ukuthi ezobajadela khonapho ukuthi izilimo lezizinjalo bafike babaukuthi nabojaji into enjalo angizoyenza kanjalo kuyaqhuba lolo hlelo ngoba siyananzela kulo jaha umuntu okhipha ngenya iyake ekhulume khonapho ethi ulimithi fama kuyaphana ngabanye bakhona abaningi ifike khonapho.
Alo ke ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eLupane. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Okwamanje ke sendichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalamukela kuhlelo lwenu olweziphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo lwethu sixoxa nonkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele eParliamente njalo elwela amalungelo abesifazana. UMakhumalo lilunga lenhlanganiso ezijiyeneyo elizweni lakuzwekazi le-Afrika. Njalo uyake aqhube inhlelo eziphathelane nokuncedisa abesifazana. Uthi ulungiselela ukusungula uhlelo oluzaphathisa amantombazana amancinyane ukuthi aye ezikolo. Siyakwamukela kuhlelo Makhumalo.
Ngiyabonga kakhulu uthandekile.
Ungasichazela ukuthi umbono wakho yiphi ngezemfundo?
Okwakhathesi ngiyazi ukuthi iZimbabwe yonke jikelele iyazi ukuthi silenkinga ngendawo yemfundo. Iningi labantwabethu abasesiye ezikolo bahamba bayefeyila bangaze baphumelela. And kimi khonokho nganise kungihlukuluza sokuza sibisela esigabeni lesana okwakuthiwa khona. Uqakathekile umntana ongumfana eyesikolo oyinkazana angaze ahamba ngendaba yokuthi umkhono uma kuleli lizwa umangali kuhle. So yindaba enzama ukuthi ngicubungule ngibone ukuthi siqalisile yini ukuthi hlukuluza besifazane.
Kodwa besikhangele ukuthi kulo hlelo lukahulumende lolo lwe-BIM olokuthi abangenelisiyo ukubhadala bebhadalelwe ezikolo belungakhethi phela ngokuthi umfana umbe inkazana.
Liqinisa lona lelo. Kodwa udubo selikhona uhulumende akanamali sokanelisanga ukuthi ancedise abantu abadubekayo okumele ukuthi bancedakale nge-BIM. Okusikusitsho ukuthi sokumele sicwayisise ukuthi labo kuthiwa bancedwa yi-BIM bangaki njalo ngabesifunda noma abesilisa yini. Ngoba sonke siyazi ukuthi abazali nxa into vele sezinima nzonzo babanelise ukuthi bafuqe umntwana ongumfana aye phambili ngoba ethembe ukuthi uzawanelisa ukuthi ancedise laba abanye abesifazana uma esethuthukile. So yindaba layo enzama ukuthi ngicubungule ngokudaba lezikolo lolu ukuthi engingasamanga kuhle. Ngibona ukuthi kuyenzakala umntwana oyinkazana angaqalisa futhi ukwalisa ukuthi aye esikolweni.
Nxa ulicubungula lolu daba ubona ingani lubhahe ngaphi kakhulu?
Ezokukhona lapha sokufanana emadolobheni emakhaya ngoba sonke siyazi ukuthi indaba yokuthi umnotho welizwe wamanga kuhle iningi labantu selisusa abantwana emadolobheni liba semakhaya. Osekusitsho ukuthi kungenzakala ukuthi laba bantwana bangafiwa emakhaya bangaze banelisa ukuthi bafunde indaba yokuthi kabe kungaphela mali.
Eminyakeni edluleyo ubuphatheke kunhlelo eziningi ezijiyeneyo zokuncedisa abesifazane ezifana lokubadingela impahla zokugcika ngaphansi amaphedi lokunye nje okuninginingi.
Inhlelo lezi ziyaphumelela ensukwini lezi ezidluleyo. Abanye abameli bephalamende banelisa omama ukuthi baxoxaxoxe kudalela ephalamende ngesigqoko zabomama esisebenzisa nxa sisiye esikhathini. Yibona abameli bephalamende abesilisa basuka baphuma ephalamende ngoba bebona ukuthi ingxoxo leyo ilihlazo. Kodwa okungithabisayo ukuthi abanye abantu sebekubona ukuthi kuqakathekile ukuthi into lezi zikhulume ngazo nanxa esintwini zizila. Kodwa ethini singakufuniyo yukuthi omama bagcine begula ngoba ungakhangeli isakhathesi phandle lapha iningi labomama sebebulawa ngumkhuhlane we-cervix cancer. Sihlezi khonapha kakunamuntu okwaziyo ukuthi imbangela yokuthi omama baqalise ukugula nge-cervix cancer kuyini. So yenye ezinye izinto engangikhuluma ngazo ngesikhathi ngidinga iy'ngubo zabomama ezangaphansi ukuthi sizafika isikhathi umama sebegula ngemikhuhlane esingayizwisisiyo. Uzwa abantu besithi awuvele ngumkhuhlane wabomama. Yebo naye ngumkhuhlane woba ufike njani yikusebenzisa engxenye ingubo ezingcolileyo. So ngenye futhi eyezinto kumele sizicubungule.
Umbuzo wami ogcina ngokuthi nxa uqhuba inhlelo ezinje ezinjengalezo ezezifundo ezempahla lezi lokunye okuninginingi uluthatha ngaphi uncedo?
Uncedo ngilithola kwezinye inhlanganiso ngoba njengemeli wephalamende kuba nzima ukuthi ngiyedinga ubufakazi obuzangiphathisa nxa sengikhuluma sengisephalamende. So ngiyangicele njengama-organizing njengo-SAPS, Women's Mother Day, Women's Rights, nama NGOs embona ukuthi bangangiphathisa ukuthi ngiyefikisa umbono wami okwenzakalayo ngendaba zemfundo or ngendaba esiphathelene zabomama ezijanijani. So ngixoxisana nabo esengumendi ukuthi bangiphethe ukuthi sebewutholile umbono wakhona ngenzakalayo zengizawufikisa ephalamende.
Hhayi, kulungile, ima lapha ingxoxo yethu. Nkosikazi Khumalo, ungavalelisa abalale.
Ngibongile, kuthandekile, kuhlale kuhle balalele.
Lapho ndizwe ingxoxo esiqhubela uNkosazana Thabita Khumalo omela ibulawayo East Edale lePhalamende njalo elwela amalungelo abesifazana, lilami owenu uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Sibongeke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Kwezemidlalo ke lamhlanje ke sikhangele imidlalo ye Premier Soccer League ezadlalwa kusasa. iCapes United izadibana le Haumaine Rufaro Stadium kuthi iBuffaloes idibane le Triangle United eSakuva Stadium. Iwange yona izangqikilana le Chapungu khona le Malahleni Colliery Stadium. Kuthi ke iZPC Kariba idlale le Black Rhinos eGwanzura. Kwemze silokhu siqhubeka nje ngemidlalo ke sikhangela ukubana iqembu le Dynamos eliyilo elathatha inkezo yemidlalo ye Premier Soccer League nyakenye, yilo elikhokhela kungalane yemidlalo le. Kambe izayiphakamisa njalo na linkezo? Sixoxe lomlandeli wezemidlalo enguqu uCassius Jays Simana Mpofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Iminyaka yonke iDynamo Soccer Mine Seasons esekupheleni iba neform enhle kakhulu okubanika ithansi yokuthi baqeda amagame okuchi badlala amagame okugcina bawaqede ngendlela enhle. Sikhangele iHighlanders, hayi kungathi kukhona okungahambanga kuhle emdlalweni edlulileyo loba nje umdlalo ogcina bewinile owesibuku trophy ebeyodlala neyawo Mine, kodwa ke hayi ayisikho ukudlala kwethimu okuhle lokuyana.
Iqembu leDynamos liyanqoba lithathe inkezo kodwa lithi selisiyadlala lamazwe awezwekazi leAfrika lingadlali kahle, ubona njani kungakwenzakalani?
Ya, kakhulu ngibona ngathi into ebulala amaqembu asekhaya iDynamos nje basikhuluma ngayo, indaba ze-sponsorship, indaba zemali. Ama-players kabatholi imali eneleyo, babhadalwa kanzima ngoba khona beDynamos amaviki ambalwa adluleyo bebeku-strike, bebengatraini, bebehamba nje emdlalweni besiyadlala kuba nithi bagcine bephuma kunkezo yeSibuk Trophy, zange batraine ngabona amaviki ayi-2. So kokana kuya-affecta manje bese-Africa bahlangana namathimu ale-sponsorship e-strong anjeabo TP Mazembe, olahili base-Egypt, o-Esperance base-Tunisia, Zamalek khona le-Egypt, kuye Zambia lapha amathima strong e-Angola. So kuba nzima amathimu nasekhaya ngoba imali kayikho, totally kayikho. Nxa uzagaya ukuthi iplayer uthi ihola 5,000 angazi ukuthi ivali yakhona imi kanjani, kodwa ke hayi imali yakhona ayisizi kakhulu.
Lo ke nguCassius Jays Simana Mpofu, umlandeli wezemidlalo yenguqu bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg khona le kwele South Africa.
I can be your
ukukhohlwa ke ukusithinta ke kuncwadi ye email studio7voanews.com. igama lami uChris Gandhi.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.